sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina simele abafana bemthwakazi abalecala le assault. Njalo namhlanje bethe bezophiwa i trial date. Bebe remanda we pre trial date bazaphenduka ecourt mhla ka 22 baye bengena ku court number 3.
Abasakhulayo bebandla lemthwakazi Republic Party abahlanu bamiswe phambi komthethwa ndaba kamantshi eTradegold babulawayo bethonisiswa icala lokutshaya umuntu.
Wathi kuhambe kuhle, yes, of course, ungebe iprogramma esiyathi sikhangelele according to what was given to us. I-explanation esitholile embone ngani izinto zonke ziba lama-changes engama-circumstances.
Abezanu PF baphawula ugwalo lwabo lweziqondiso zokhetho oluzayo olwe 2018 Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center lamuhla. UZulu weHarare uveze ukudana okukhulu ngemva wayekhokhela elinye lamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Mozambique eleRenamo umnumzana Alfonso Dlakama eTshona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Namhlanje abasakhulayo bebandla lemthwakazi Republic Party abahlanu bamiswe phambi komthethwa ndaba kamantshi eTradegold babulawayo bethonisiswa icala lokutshaya umuntu. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abasakhulayo bemthwakazi Republic Party laba babalisa uThembani Moyo, umxolisi Mhlanga, uStanley Moyo, uNtombi Zodwa Sibanda loSukoluhle Ncube. Bamiswe phambi kwedale likamantshi eTradegold Magistrate, icala labo ladluliselwa phambili mhlazimashumi mabili lambili kuNkwenkwezi. Amalunga eMRP amelwa ligqwetha umnumzana Abel Dube owenkampani yeDube and Associate, umnumzana Thomas Gamure loBlessing Ncube bekhosa Ncube and Partners. UDube uchasisa okwenzakale edale.
Thina simele abafana bemthwakazi abalecala le assault. Njalo namhlanje bethe bezophiwa i trial date. Bebe remanda we pre trial date bazaphenduka ecourt mhla ka 22.
Abasakhulayo beMRP bathonisiswa besuka phandle kwenkantolo ngemva kokuthola imvumo yesibambiso esingelanhlawulo, njalo bayalilandula icala lokuthi bachaya uMagumise. Usibanda uthi yena kazange afake umuntu isandla, wathi esiyafakaza ukuthi uMagumise wadla imali yakhe amapolisa lawo ahle amvalela.
Thina sangena ukuthi sase sesiya claim imali yethu, uthi sicela sibisele imali zethu, kahle kwathiwa singene phakathi selale kotile esitokisini labantu. Awuyafika $500 wayejoinisi association wathi uyasipresident, so bekhetha amabizo akhe besishoneni kube baba president. Thina lokho esisala semuva, ubona umuntu wamlayizela ukuthi hambe join esele stand wena ungela stand.
Uncube uthi uMagumise wathatha imali yakhe edlula amakhulu amahlanu emthembisa ukuba uzamtholela indawo yokuthengisela ngaphansi kwenhlanganiso yakhe yebhatha.
Thina sangena e-Central ukuthi siyefakaza ukuthi size sibe sendabeni lesi. Officer in charge waso wathi thina siyadelela siyakhuluma too much. Mina wanjoyisa association yakhe wandlela imali.
Abasakhulayo bemthwakazi Republic Party basole kakhulu incwadi yesibhedlela ekaMagumise etshengisa ukuba watshaywa mhlazimbili kumabasa. Lona icala lenzakala mhlazini kumabasa, bethi amalanga alotshwe kuyo angemuva kakhulu kwelanga lapho uMagumise athi walinyazwa ngamalunga emthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi idale le Politburo yebandla lakhe lezanu PF lizohlangana kusasa licubungule udaba lokungasuthiseki kwamanye amalunga ebandla leli anqotshwe kukhetho lokudinga abazancintisa ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe ama-primary elections. Umongameli Mnangagwa ukhulume lamazwi lamhla emkhosini wokuphawula ugwalo lweziqondiso zaleli bandla kukhetho oluzayo. Olwe 2018 Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center. Wengeze wathi ibandla lakhe lizalungisa umnotho welizwe njalo lilethele abantu imisebenzi. Ekhuluma emkhosini ofanayo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uchothoze umnumzana Nelson Chamisa lanxa engambethanga ngegama ngokuthembisa abantu imigwaqo yakulezi nsuku yamaspaghetti roads esithi ucabanga njengomntwana osakhulayo njalo ibandla lakhe lizamnqoba kukhetho. Umnumzana David Ndlovu ilunga ledale le Central Committee ebandla lezanu PF obekulo umkhosi uthi kulabani abakhonone ngokungavezwa koluhlu lwamabizo abanqobe kuma primary elections njengokuthenjiswa kwabo.
Wathi kuhambe kuhle, yes, of course program siyathi sikhangelele according to what was given to us. The explanation is it's a little bit of a change.
Amazwi akhulunyiweyo ngumongameli.
Well, amazwi engiwathandile ngoku one ukuthi uzalandela umkhandlo wakhe ukuthi kulungise kwezenotho yelizwe ikakhulu ukuswelakala kwemisebenzi yabantu ngoba into eluhlupho imisebenzi ayihle ebantwini. Manxa ungaba le ndlela yokubana sibiza amabhizinisi abamabhizinisi babe khona abantu bathole imisebenzi baite ngoba kuthiwa ilungile free of right. Ikhuluma nge-right to work but ililungile ngibona ngani alikabi khona ebantwini ikakhulu okwemisebenzi, yes. Then nokuswelakala kwemali emabhanga kungenxa yokubana akula steps ama-exports angenisa imali ukuthi senelise lathi sibe le-foreign currency. Uma mboni ngani kufanele sibe le-foreign currency, kufanele sibe le mali yethu ngoba we are the only country based ngekona Africa esingela on current. Yizinto engizikhangelele ukuthi ngaye ziyakhangelwa mina ebantwini.
Kodwa sibone kulokukhonona kwabanye ngama-primary elections. Njengomunye wabanqobileyo suthisekile ngendlela ukhetho lwama-primaries oluqhutshwe ngayo.
Ewana Sandekile, you can't please everybody. Njalo umbono zela ifani. Uma ngathi mina abantu bengu-5 bemendle, ngathi balunguze phansi, bangitshela bakubona into engizathola into ezingu-5. Ngoba the accident ubiza abantu abathathu. Uthi bakutshile ngenzakele kule extent uzezwa ama-extent amathathu kufanele kube lo munye vele ozasola. Ungabona usisita kula muntu okusolayo urefure webhola bakwazi khonokho abarefure ebhola.
Lo ngumnumzana David Ndlovu ilunga ledale le-Central Committee yebandla lezanu PF sixoxelaye eseHarare. Ukusenjalo amalunga edale lephalamende ayisitshiyagalolunye ezansi emaNdebeleni akhala ezimathonsi ngemva kokunqotshwa kukhetho lwama-primaries la. Iziphathamandla zezanu PF ezakulo mhlubulo weGwanda iningi lazo ezilezikhundla zaphezulu zigcine zinquma ukungemukeli impumela yokhetho lwama-primary oluqhutshwe ngempelasonto. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni ongene ngabanqotshwe kukhetho ababhalisa umphathi ntambo wezenzakala ezansi emaNdebeleni. Umnumzana Bednikho Ncube utshalimana waleli bandla kulo mhlubulo umnumzana Rabelang Tshweni kanye lomeli wedale lephalamende e-Insiza South umnumzana Malaki Nkomo. Lo mhlangano uthethe isinqumo sokuthi impumelo yokhetho lwama-primary ingemukelwa ngakho-ke ukhetho luzamele luqhutshwe kakutsha. Omunye wabanqotshiwe kukhetho umnumzana Malaki Nkomo uthi ukhetho lolu alulandelanga iziqondiso zebandla.
Iziqondiso eziningi zangikhona azilandelwanga like ezinjengokuthi umuntu ufanele abe ngumuntu oyazakala ukuthi ngebandla lezanu PF usuke waba kuphathi okweminyaka engu-5 konke khona kuzafumanisa ukuthi uma kudingisisa izinto ezingazange zilandelelwa.
umnumzana abekezela maduma fuzwayo uthi sinqumo esithethwe ileli bandla siveza obala izano PF uqobo.
Ya yabona ke manje kathi silokho sokusenziwa izano isisenza ubuzano bayo amakhala zezano asephuma egcekeni kathesi kathi sebefuna ke manje ukuqala ukwenza irigging akula lapha bayakhona badliwe badliwe abetniko labo tshweni akudlulele phambili soze sihlale sibisi siloko kulikukhangelwa abantu banye ngokuphela abantu bebanengangaka
abanqotshiwe babikwa besethesa umlando elinye icele lezano PF LG40 kanye leliphikisa leMDCT besithi abalandeli babo bavotile ukukhetho lo isikhulumeli seMDCT ezansi emandebeleni umnumzana ekhemoyo uthi laba bantu kumele bavume ukuthi uZulu sefuna inguquko
lokho ukuthi bakhale bathi mhlawumbe ama-supporters ethu thina abe MDC angabe ivotile abe ivota njani njengoba bekuvota abantu abakuma-structures ayisilo iqiniso and okwenze laba abafana abancane bawini abadala laba behlulekile okwesikhathi eside yikho wonke umuntu kumbe ngowezanu usefuna i-change abafana abatsha labo sebefuna utshintsho enough is enough abantu sebehluphekile
esinye isinqumo esithethwe kulomhlangano yikuthi obone ngokuqhutshwa kukhetho lwamaprimary umnumzana Angel Pedro Getje asuswe esikhundleni amapholisa lawo ayethezwa umlandu wokuncedisa ukuqilibezela kulolu khetho njalibandla lezanu PF lithi selinamabizwa labo abasebenzise amapholisa ukuqilibezela ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Amakhomishini azimeleyo avumelane ukusebenza emanyeni ukuze alwisane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ehlukeneyo eZimbabwe. Lokhu kuphume emhlanganweni wokuchathekelana ulwazi owenziwe yiCommission yeZimbabwe Human Rights, le Human Rights NGO Forum. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Umhlangano lo wenziwe ngenjongo yokuzama ukuhlanganisa amakhomishini lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze bexoxisane ngabahlangana lakho emsebenzini wabo njalo babumbe isivumelwano esokusebenza ndawonye. Unkosikazi Sindiso Nkomo osebenza ehofisini yeZimbabwe Human Rights Commission uyalandisa.
Sijonga ukuthi ama independent commissions lama civil society organizations bathole ithuba lokuthi bexoxisane ngobunzima abahlangana lawo ekwenzeni umsebenzi wabo lama experiences abo.
Ucommissioner owe National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uthi kuqakathekile ukuthi nje commission babambisane indlela le commission yeZHRC ikakhulu khathesi sokuyiwa ekhethweni.
Eziningi indawo zokusebenzelana lama commissions ama chapter 12 esihlangene lapha kobulawayo. Uzathola ukuthi i-National Peace and Reconciliation sikhangela kakhulu ngokuthula njalo sikhangela ngokuthi ama-elections. Uzathola ukuthi kuqakathekile ukuthi sibambisane indlela le-Human Rights Commission ngoba lawo bakhangele nge-violation yama-rights abantu as we go to elections.
Olwela amalungelo oluntu ekunhlanganiso ye-Zim Rights umnumzana Musa Moyo uthe imizamo yokusebenza ndawonye bayayemukela kodwa ukhomishina bakhanya balokwesaba okuthile.
Mazamo ukuthi sisebenze kuhle ndawonye but kodwa ngiyabe ngibona ukuthi ezinye izinto abanye abantu kuyabe kulomuntu yabe ngemuva kwawo so ezinye izinto abangeke bezikhulume ngoba ezinye imibuzo esibabuza yona ama-commission national by chia ilema.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi ukhetho soluseduze kodwa imithetho ekhangela ezokhetho ilokhe ingakalungiswa ukuze ihambelano lesisekelo sombuso esalotshwa kutsha ngo-2013 lokuthi amahhofisi amakhomishini alokhe eseHarare okwenza behluleke ukufinyelela izizalwane zeZimbabwe ezisemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lingakhohlwa isihlelo leStudio 7 Live Talk lamuhla lapho esixoxa ngokulwisana ebandleni leZANU PF amalunga ibanga impumela yokhetho lama-primaries. Abalezikhundla zaphezulu abaningi bawiselwe phansi kukhetho lolu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Burundi selazise ngokwaliswa kwabemsakazo eVoice of America lo-BBC ukwethula izindaba zawo kulelo lizwe okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo ngaphambilini kokhetho lokugoqola isekelo sombuso welizwe ukuze sivumele ukuqedwa kohlandla umongameli angancintisa ngawo. Inani lamazwe alobudlelwano lele-Taiwan elasuka embusweni wele-China likhanya lisehla ngemva kwenyathelo elithethwe nguhulumende walelo lizwe lokuquma ubudlelwano lele-Dominican Republic ngemva kokubona lelo lizwe seliqinisa ubudlelwano lele-China. Intatheli zindaba zeZimbabwe ezisebenzela kwele Botswana zithi akulula ukusebenza bekhululekile ngoba besesaba ukusola uhulumende wakulelo lizwe. Bathi bagcina bekhetha okokuloba ngoba bengazibona sebexotshiwe elizweni njengalokho okwenzakala kwezinye intatheli zindaba. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulehleka nalentatheli izindaba zakule Zimbabwe elisebenza eBotswana, iningi labo likhala ngokuthi umsebenzi wabo awulula ngoba abangeke balokothi abachothoze uhulumende welizwe onguye obapha isinkwa sokunakekela imuli. Uhulumende abaningi abezwekazi le-Afrika abemukeli ukusolwa zintatheli izindaba lapho benze amaphutha ngoba vele belemithetho yokuzibopha zingaze zenze njalo kumbe ukuzixotsha elizweni. Ezinye intatheli izindaba ezimbili ezikhulumele Studio 7 kodwa zacela ukuthi zingaqanjwa ngamagama zithi kunzima ukubhala kumbe ukuchwayisisa indaba eziveza ubuchapha bukahulumende welizwe likuphe ithuba lomsebenzi. Omunye uthi indaba zombusazwe bagcina bengazengeni ngathi ngoba befuna kodwa ngenxa yokwesaba.
Isilapho Botswana ukuthi nje we don't have like the liberty to write about a lot of things such as politically related content.
Enye intatheli izindaba iyavuma ukukhulunywa ngomunye wakhe esithi uba intatheli izindaba kwelinye ilizwe kubulala ubungcitshi babo ngoba beloba ngokuthile bechiya okunye okuthile.
Kunzima ukuba umthathi wezindaba nxa uyisiphepheli ngoba ubungcishi bakho bonke obusebenzisi ugcina usesaba ukuthi ezinye izinto ungazikhuluma kumbe ungaziveza kuyini okuza kwenzakala kuwo.
Intatheli izindaba ziyavuma ukuthi uze uhlaliseke ungaphandle kwelizwe kumele ulobe indaba ezinambithekayo kumbuso walelo lizwe hathi ukuchothoza kumbe bahle bakubone kungcono ukuloba indaba ezifana lezemidlalo ezokuzilibazisa ezempila kahle lezinye ezingangenelani lezombusazwe ezingasoke zikhube uhulumende walelo lizwe. Enye intatheli izindaba umuyi uRodrick Mkumbira waxoshwa kule Botswana ngemva kokuloba udaba lokunakala engathi luhoza uhulumende weBotswana. Udaba lwakhe loluphathelene lokuxotshwa kwabathwa endaweni egcina inyamazana zendle eyiCentral Kalahari Game Reserve. Uhulumende wathi abathwa kumele bekhi ukuze bayihlala labanye abantu lapho ukutholakala okudingala empilweni okufana lamanzi kanye leyinye intuthuko. Kodwa uMkumbira waloba udaba lokuthi uhulumende uyaphosisa ngoba efuna ukukhipha abathwa iCKGR asale esemba amatshe aligugu amadiamond. Kusenjalo intatheli zindaba zeBotswana ziyethule umbiko zicela uhulumende omutsha wakamongameli Mokgweetsi Masisi ukuthi aguqule imithetho encindezela umsebenzi wabo. Njalo bacele uMasisi ukuthi aphakamise izijeziso zokuncitsha amaphepha ndaba azimeleyo ibhizimusi kahulumende besithi lokhu sekudale ukuthi iningi lilahlelwe imisebenzi njalo abanye amabhizimusi ezindaba avalwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSagabron kwele Botswana.
Abantu eHarare liveze ukudana ngokutshona kwayekhokhela elinye lamabandla ezombusazwe aphikisayo eleRenamo umnumzana Alphonse Dlakama besithi kungasibantu beMozambique kuphela abalahlekelweyo kodwa isigaba sonke sengezansi yeAfrika. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDlakama obhubhengo lwesine mhlaka 3 kwenkwezi eGorongoza ubikwa ethethwe isifo sechukela. Omunye wabaphatheke emikhankasweni wokulwela ilungelo loluntu owe Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi imfa kaDlakama iyadanisa.
Into ebuhlungu njalo edanisayo elusizi eyokufa kumkhokheli owayekhokhela i-opposition party yaseMozambique Alphonse Dlakama, ngoba ngisakhumbula nje sisakhwela u-Alphonse Dlakama kwakunegama elalisesabisa ungalizwa likhuluma endabeni ezweni zokumbusazwe.
Ukhudzayi Zwinabashe oyintatheli zindaba esebenza ezimele uthi ukubhubha kukaDlakama kuzophazamisa indaba zomanyano ezikade seziphakathi kwebandla elibusayo leFrelimo leliphikisayo eleRenamo eMozambique.
Laba bantu kade sebefike esimangweni sokuthi sebekwanisa ukuthi bekhulume bezwisisana. So asazi ukuthi kuzohamba njani phambili ngapha between amabandla abo ukuthi azabamba ngelinye azabambisana besiya phambili kube lokuthula elizweni. Ukuthula yinto ebengani iyaswelakala elizweni leMozambique ngendaba yamalunga la amabili elibusayo le opposition yakhona. So ubhubha kukaDlakama into edanisayo and echiya uZulu wonke engakwazi ukuthi kuzophela ngaphi endabeni zokuthula elizweni labo.
Omunye osakhulayo ebandleni le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Ostalos Gift Siziba uthi kumele zihlonitshwe izivumelwano ezachiwa zenziwe nguDlakama lohulumende.
Ufa kwakhe ke kuyaveza kithi ukubana qhakathekile ukubana ke laba abakuthatha ngemva kwakhe babe loku advance lokhu kwavunyelwana ke kusivumelwano seRome ngo-1992 mayelana ke lamabandla aphikisayo lebandla elibusayele kweMozambique.
Umuyi uAlphonse Dlakama ukhokhele iqula lebutho leRenamo ebelilwisana labebutho likahulumende eleFrelimo kumpi yomdeni ebesileminyaka leminyaka eyaqhamuka ngemva kokuthola kwalelo lizwe uzibuse yadonsa kwaze kwathi sekulotshelanwe phansi isivumelwano sokukhumisana umlotha wasebumba ibandla lakhe eliphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Kama.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kuzacaca ngensonto ukuthi iqembu leDynamos lingabe selivuke kwathu yini kusigaba seCastle Lake Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos elinqobe kumidlalo yalo emibili edluleyo ngemva kokwehluleka ukunqoba kumidlalo eyisikhombisa eliyidlale ekuqaleni kwesizini. Njalo inkokheli zeqembu zikhuphe umbiko zibonga abalandeli balo ngokwanda belokhu belisekela ngesikhathi lisaqhuba nzima. Umlandeli weqembu leDimbare uNyasha Chiweshe uthi yebo kuhle ukuba leli qembu seliqale ukunqoba kodwa kuzacaca ngesonto lapho elizadlala khona leli Harare City ukuba selivuke ekhwathu na.
Iqembu lethu leDynamos ukuthi ngize mina njengesupporter layo ukuze ngibone ukuthi isirecovery. Kumele beprove egameni le idabi khona nini ngesandi besides the other receipt from a given other receipt. You can pass a color code with it. I team is right, but over much I mean, it team is right because I was in a processing eye, your foot, Skadu complainer. So many Skadu spawning and he came with the Econa Kisan because he died.
Imidlalo yeCastle Premier Soccer League yeviki lethumi iqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leRentals ezemukela khona ileFC Platinum enkundleni yeRufaro, iqembu leNicrude lizadibana leleChapungu enkundleni yeAscot, iqembu leChicken Indona lizancikilana lelebulawayo City ngaseluveve, kuthi iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala leleyada ngasePawpaw. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leIslanders lizadlala leleZPC Caribe enkundleni eBarber Fields, iqembu leShapane Mine lizadibana leleCapes United ngaseMaclass, iqembu leTriangle lizadlala lelebulawayo Chiefs, kuthi iqembu leMtare City Rovers lizadibana leleBlack Dinos ngaseVengere. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Woza Friday lamuhla sileqembu leConquerors Africa lona elicula ingoma zokholo edolobheni lakoBulawayo. Asizweni bexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisas Banda.
Kulohlelo sililethela abaculi abathile emaviki wonke kulijabulisa abalaleli lokuthi libazi. Namhla sithe sizwa amaphimbo amnandi avela kuConquerors Africa.
Sanibonani balaleli, igama nguLindelwe Mangena. Ngihlabela i-first tenor elesoprano Conquerors Africa. Conquerors Africa iliqembu liyakhaphela leli elihlala koBulawayo. Sesibe sonke for 12 years sicula njalo endaweni ezithiyeneyo. Conquerors Africa kuLindelwe Mangena, Thabane Ndlovu, Mayonga Mangena, Vumizulu Mangena, Sengelo Ntonga, Logabile Masina, Lovuyisile Mathe.
Jizo una risola momukhorong atagore ikambuleli selidume kakhulu abantu abaningi umculo wabo abakwazi ukuthi bangawuthola ngapi vele ke mnuzana mangena lilamadlalade amangaki
iqembu leConquerors Africa lilamadlalade amabili loqala kuthiwa ngongcwele elesibili kuthiwa ngozulu khala okwamanje sisalungisa ukuthi siwafake kwi-inthanethi lawa amadlalade sungafaka ku-iTunes la ku-Spotify sizaqeda sokusithuzana siqeda ukufaka kodwa kwamanje ngicela wafuna amadlalade lawa liyasikhonda ku-Facebook Conquerors Africa, Instagram Conquerors Africa.
Sanda usiphuma mlaleli sikuhlelo Woza Friday leqembu leConquerors Africa ngomculo wabo lohlonzi wengoma zokholo. Kuba kuhle ukuthi abaculi bacule ingoma ezimnandi kanje njalo babuye bancedise labo abaswelayo.
Qembu leConquerors Africa kanye ngomnyaka senza i-charity concert yoku-raise ama-funds for abantu abaswelayo. Ngo-December nyaka ophelileyo senze i-concert le-Reality 7 iqembu lase-South Africa. Elo nyaka sizalazisa kodwa sizayenza le-charity show.
Kona ucula kanje kakulula. Xa ngisithi lami ngiyazama ngiyakhanywa. Abanye abantu bathi ngihlabela njengexoxo. Kuyini elingangisiza ngakho mina labanye abaningi abafuna ukucula ingoma lezi?
Ilizwi esilalo for amajaha afuna ukuhlabela i-acapella ikuthi umthandazo ukupractice lokuzimisela lokufunakalayo kuphela lokuthanda abantu nokuncedisana nabantu yikho kufunakalayo.
Sibonge ke uEzra leqembu lamaConquerors Africa olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.